izoni eziningi zeza kuJesu ukumlalela etshumayela. Kodwa abakhulu bebandla bamsola bathi, lo owamukela izoni adle ndawonye lazo. Ngakho ke uJesu wabatshela umfanekiso wathi, kwakukhona indoda eyayilamadodana amabili. Encinyane yayo yaya kuyise yathi, baba, nginika ingxenye yempahla yakho njengelifa. Uyise wayinika. Wasesuka waya elizweni elikhatshana. Lapho afika wachitha impahla yakhe ngempilo embi. Kwasekusiba khona indlala enkulu kulelo lizwe. Waqala ukuswela. Wathola umsebenzi wokugcina ingulube. Wafisa ukudla okwakudliwa zingulube, kodwa akakutholanga. Wasecabangisisa, wananzelela ukuba imizamo yakhe yonke kayimphathisanga ngalutho. Wasesithi, zingaki izisebenzi endlini kababa, ezilakho ukudla okunengi, kodwa mina ngilapha ngiyaswela. Ngizasuka, ngibuyele kubaba, ngifike ngithi, baba, ngonile phambi kukaNkulunkulu laphambi kwakho. Mina kangisafanele ukubizwa ngokuthi ngiyindodana yakho, kodwa ungenze ngibe njengomunye wezisebenzi zakho. Wasesuka wahamba. Uyise wasembona ekhatshana esiza, kazange wamlahla. Wasukuma wamgijimela ngokuthokoza okukhulu, wamanga wamamukela. Yena wasesithi kuyise, baba, ngonile phambi kukaNkulunkulu laphambi kwakho. Mina kangisafanelanga ukubizwa ngokuthi ngiyindodana yakho. Kodwa uyise wahle walaya izisebenzi wathi, mphatheleni impahla ezinhle, njalo limhlabele ithole elinonisiweyo ukuze sithokoze, ngoba le indodana yami ebe ifile isiphila, ibe ilahlekile itholakele. Kwathi umfo wabo esiza evela emasimini, wezwa umsindo omkhulu. Wabuza izisebenzi ukuba lo umsindo wawungabe usithoni. Omunye wezisebenzi wasesithi, umfowenu owayehambile uphendukile. Njalo uyihlo usilaye ukuba simbulalele ithole elinonisiweyo, simenzele idili. Lokhu kwamthukuthelisa umfowabo, kazange wathanda ukungena edilini. Uyise waphuma ukumncenga. Yena wasesithi kuyise, baba, ngihleli ngilawe insuku zonke lezi ngikulalela, kodwa kawuzange wangibulalela ngitsho imbuzi. Kodwa lo ohambe lempahla yakho wayichitha ngempilo embi, umenzela idili. Uyise wasemphendula wathi, wena uhleli ulami, konke okungokwami ngokwakho. Njalo kulungile ukuba simthokozele umfo wenu, ngoba ube efile kodwa usephila, ube elahlekile kodwa utholakele.